eyindebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 6 Mkwenkwezi 2020 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa unhlelo zokulwisana le coronavirus. Ngesikhathi lokhu bengamachumi amathathu lani 34 asebefunyanwe ebele gciwane le COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315.
Sizwa ezinye ingcishi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba lekwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye.
Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomiti akhutshwe yizanu.
EMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Janisa ithi ukukhotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe kuveza sobala ukubana uMakhubhe bazama ukujiliza i-alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa nje leli lizwe lilesikweledi esikhulu kuleli bhanga. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,205,138. Asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 258,963. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,250,606. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 49,352. Asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phosi ezimbili 1,959. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 16,315. Kunjalo nje iWorld Bank yazise namhlanje ukubana izigidi ezimbili zemali enikwa iZimbabwe izaqanjulwa kusikhwama esikhangelane lokulungisa umonakalo owadalwa yisikhukhula se-cyclone Idai nyakenye. Lithi lanxa eleZimbabwe lingenelisika ukuboleka imali kulo ngenxa yesikweledi elilaso leli bhanga likubone kufanele kubana liphathise ilizwe leli lamanye amazwe asesimeni sinye ngemali yokulwisana le-coronavirus. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube elobele emabhanga omhlaba ngenyanga edluleyo esithi uhulumende sephelelwe imali njalo ecela uncedo. eleZimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana le-African Development Bank kanye le-European Investment Bank imali engange US 1.2 billion dollars. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZCTU namhlanje isole isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyi kubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bana bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeki emsebenzini. Isithi lokhu kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane. Uhulumende ubesethule umthetho lo umsukwana ezedluleyo, kodwa ubuye wawuguqula izolo esithi amankampani amaningi akhala ngokuthi ukuhlola izisebenzi kuyadula, kanti-ke njalo lokokusebenzisa ekuhloleni ama-testing kits lakho kuyasilela elizweni. Ngakho-ke umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi osokudingakala kuphela ikuthi amankampani ahlole izisebenzi ukuchisa komzimba njalo azidengele okokuzivikela okunjengama-mask. Uthi njalo kumele abaqhatshi babone ukuthi izisebenzi aziminyani ndawonye, njalo kumele zibe lokungamafutha kokugcoba ezandleni ukubulala igciwane i-hand sanitizer. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi osokusenziwa nguhulumende lokhu ukuvumela amankampani ukungahloli izisebenzi liphutha elikhulu elilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba, kodwa uyakwanisa ukuba letigwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi, abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini, kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona. Asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola, ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya laba amabhizinisi abathi abalamali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike ethi kuhulumende mina ngisuthisekanga. Sesizabona ke ikhabhinethi isitshintsha imithetho yankhona, sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe. Aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines, aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuthuseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abalamali yama-mask. Ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa amabhizinisi azadabala, sesizabona futhi enye i-structural instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hhayi, izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Ikho okungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.
UMnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. I-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Janisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane ledale lephalamende i-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukubana omaKhuphe bazama ukudiliza i-alliance besebenzelana leZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende wazise izolo ngokuxotshwa umeli weDangamvura uMnumzana Prosper Mseyami, umeli weKwazana East uMnumzana Shelton Wende, uSenator Lillian Tim Views oweMidlands kanye loNkosazana Thabita Khumalo owakobulawayo ngemva kokubhalelwa incwadi nguNkosazana Khuphe. UmaKhuphe esebenza loMnumzana Douglas Monzora kanye loMnumzana Morgan Komichi bathethe inyathelo leli kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esithi uMakhube nguye owayemele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umsekeli kaChamisa umnumzana Welshman Ncube uthi ukuxotshwa kwamalunga abo ephalamende akukho emthethweni.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomitshi, akhutshwe yizanu. Izanu ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe, sinanzelele ukuthi le yiproject yezanu. Izanu isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MPO njengezanu, ikontrole ama MP MDC Alliance. Kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala kwethu ukuthi si recognize ukuthi umnankagwa wakhethwa okusemthethweni. Akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee, national executive, national council icungululeke ukuthi kwenziweni.
Njengoba isinqumo lesi savela eSupreme Court, kuyayenza yini ukuthi libuyele enkantolo?
Indaba yokuya enkantolo yasisayiboni ukuthi ingaphinda isincede, ngoba kusobala yithi ukuthi kumbe kuse-court kumbe kuse-parliament kule script ebhaliweyo phansi lapha kulamaqinga lamacebo ezanu PF alandelwa ngama-institution wonke akahulumende esingathi asethunjwe yizanu. Yikho ke asiboni ukuthi kungabe sinceda ngani njalo ukube sibuyela kufanana lokuthi isilwane silokhe sikunxusa ukuthi vuya phakathi emzini wami, sifike sikudlunyawo sikunxuse futhi sikudlingalo ulokhu buyela, akuncedi ngalutho ke khonoko.
Singabona yini lihlala phansi likhulumisana labo Makhube labo Monzora?
Uyakhulumisana lobani, uqalisa ngapi, ngaliphi, nxa kusobala kangaka ukuthi abantu laba yiproject yezanu, basebenzela izanu? Angiboni.
Umnumzana Boshman Ncube ngumsekeli womkhokheli we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lonto ungameli Nkomo we-Studio 7. Kodwa-ke isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phugeni yena uthi akusiloqiniso ukuthi basebenza lezanu PF. Uthi abakwenzayo lapha yikulandela isinqumo somthethwandaba, njalo uthi sebedinga ukuthathela uChamisa izakhiwo ze-MDC ezigoqela isigodlo se-Richard Morgan Tsvangirai House eHarare.
Thina sisebenzisana nezanu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court, onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerata ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuza abantu. I-alliance ayiso-political party, i-alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokhu nje ubona abayelokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Aso nto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ephalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi, angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini. Manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic i-judgment. Ukuba academic ukuthi uyitshaya indiva nje. I-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. mangabe ungakuthanda uya aphila mawungazakwazi ukuaphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi kuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla letha baphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxoje bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mama ukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini
Umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumele sikaNkosazana Thokozani Khuphi ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi liphatheke kulinsumasumane ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo uxhume ingcwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ngxube
Akumangalisi lokho esikubone kusenzeka ukudonswa kwabathile abangamalungu eParliament ukuba baphume eParliament bedonswa yiMDC ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe ikakhulu nxa ukukhangela ngemva kwesinqumo seSupreme Court esenza kwacaca ukuthi izinto ezinjengazona lezi zilindeleke kusiya phambili ngokuba nxa uyibala kahle lesinqumo seSupreme Court kuyavela ukuthi into ezinjengazona lezi zisengenzeka
Akhona yini Ncube amalunga edalela eParliament akuchamisa obona eseqa esiya kumakhuphe sesaba ukuxotsha
Ipolitiki ipolitiki akulanto emangalisayo ukupolitiki ukuthi ubone abathile sebesuka ngapha besiza ngapha bevikela izikhundla zabo abantu bayachiyana ekuphileni kungenzeka ke sibabone abanye besuka mhlawumbe abalushwane mhlawumbe abanengi abanye mhlawumbe bangalindi ukuthi baxotshwe bekhangelela ukuthi babuyele bengama independent kumbe njalo kuyabe sokwakhiwe elinye iqembu ngomnumzana uChamisa kumbe njalo sebehambe ba e-constitutional court bayavimbela khona lokho okwenzakeleyo kodwa ke ngeke umangalise ukuthi ubone abanye sebephuma belandela umama uKhuphe njalo ngeke ubangalise ukubona abanye besala behlezi njengoba kuyipolitiki izinto zakhona zile zinto eziningi ezingacaciyo
ubona izala nkomoni kuyiwa phambili
zimbili izinto ezingenzeka kuyiwa phambili okokuqala ukuthi nxa ngabe beMDC alliance bengatholanga indlela yokuthi bathathe isinqumo se Supreme Court baye siphikisa Constitutional Court ukuba sibuyiselwe emuva basengaxotshwa ke labo abangavumelani naleso sinqumo eParliament beqotshwa yiMDC eholwa ngomama uKhuphe okwesibili esingakubona kusenzeka ukuthi ubaba uChamisa usengakha iqembu elitha lezepolitiki elizabe likhankasa ukhetho lwalaba abaxotshwayo babuyele eParliament sebengelinye iqembu elingaso MDC kumbe njalo kube liqembu khona namhlanje bazinikele ukuthi baza ungena eParliament ngo-2023 bangazihluphi ngamabhaye election yilezo zinto esizikhangelele kusiya phambili ukuthi abantu bazoqhubeka bexotshwa baphuma abanye bangene kumbe njalo ukuthi kuza kwakhiwa iqembu elisha eliholwa ngobaba uChamisa
Kunjalo nje imbiko esanda kuyamukela ithi ibandla leMDC Alliance selixotshe umnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komichi Umnumzana Ifihlela Ncobe ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende usasele umsebenzi omkhulu wokulwisa umkhuhlane we-coronavirus wona osobulele abantu abanelizweni wahlasela abangama-34. Mlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake wapha ngumphathi ntambo kahulumende wezempilakahle njalo enginobhala kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa udokotela Henry Mazorera uthi amalungiselelo enziwa lilizwe kaweneli. UMazorera uthi odokotela labongi ikakhulu abangasebenzela uhulumende abakatholi ulwazi olweneleyo ngalomkhuhlane.
This is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination kula ukukhulumisana okukhona phakathi kwezibhedlela ezizimeleyo nezikahulumende. Uhulumende kumele abone ukuthi wonke umuntu ocatshangelwa ukuthula lomkhuhlane kumele akhangelisiswe ahlukaniswe labanye.
Wengeze ethi kavumelani lesinqumo sikahulumende sokuthi amankampani azidingele impahla yokuzivikela ekuthelelweni lomkhuhlane.
We advise government to test a lot.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlole abantu abaningi labo abalomkhuhlane lalabo abangayela. Sinesikhathi sokuba silungisise udaba lolu ngalesi sikhathi se-lockdown.
Okhokhela inhlanganiso eye-Senior Doctors Association uDokotela Shingai Nyaguse uthi impumela yabahlola lomkhuhlane ithatha isikhathi eside.
Asima results achere ukuthola time kuthi abude.
Kuthatha isikhathi ukuba impumela yabantu abahlolwa lomkhuhlane iphume. Odokotela labanye abezempila kahle bafundiswa ukuthi bahlole abantu. Silethemba ukuba bayalungisisa lokhu.
Udokotela Shingai Nyaguse wengezelele esithi uhulumende usezamile ukufaka izibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ezizabe zisemukela abantu abalala umkhuhlane, esithi uhulumende uyazama ukufaka impahla efunakalayo. Omunye udokotela uGarishawa uthi kumele uhulumende alungisise indlela zokukhulumisana labantu abasemaphandleni ukulwisana nalomkhuhlane.
Okuqala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe le ndlela zokukhulumisana le-ward center.
Uhulumende yena uthi wenza konke usemandleni akhe ukuvikela uzulu ukuthelelana leli gcikwane le-COVID-19 lokusabalala kwalo elizweni. Ukunje inani lasebefunyene bele gcikwane likumajuma amathathu lane 34. Abantu abaningi bethi leli nani lingabe lingavezi iqiniso ngoba uhulumende engelawo ama testing kits okuhlola ukuba umuntu ulalo na igcikwane loba hachi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Tazai Zimbabwe, this is Waziphuma Ngaphandle, Voice of America eseWashington DC. Ku-live talk lamhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezigugela inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo sezisungule inhlelo ezijiyeneyo zokudingela abalambayo ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Phakamani izimbokodo zakwaMthwakazi, asizikhwathazeni ngesilako. Siyavusa abanye bethu ekhaya. Ziyakhala izizukulwane zikamzilikazi lomambo. Zilele zingacabanga lutho eziswini. Uzwa njani wena ulahla emgqonyeni kadoti? Phakamani izimbokodo.
Lesi sililo sembongazi ubusi Mafinyela Ncube enxusa umama bezimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi basukume baqoqe ukudla ngokusiza izinkulungwane zabezimbabwe abalambayo ekhaya lasemazweni. Unkosazana Cynthia Dube wenhlanganiso yeMthwakazi Charity Organization uthi sebezwile umkhosi wendlala kwaMthwakazi. Uthi inhlanganiso yakhe iziqoqe amasaka empupho apho safike amajuma amahlanu aselubhekise ekhaya ukuyasiza abagogekileyo labadala asebesifa ngendlala ngenxa yohlelo lwe-coronavirus lokuvalela abantu ezindlini.
Sikhangelele ukuthi kunikezwe abantu abangakwanisiyo ukuhamba, ikakhulu sithi abahamba ngama-wheelchairs abalimeleyo lalaba ogogo asebekhulile abangakwazi ukuzenzela nabomkhulu nabanye abagulayo. Besicabanga ukuthi kungabi into ezaphelela emoyeni, kusikwenze nsuku zonke sikwazi ukuvusa isizwe sakithi, ikakhulu abantu bakomthwakazi.
Imbongazi ubusincube laye olilunga lale inhlanganiso ukhuthaza bonke abafuna kusiza ukuthi bathintane labo.
Sithe siliqenjana sisize abantu abasekhaya ngokuba isimo sekhaya sikanje kulezi nsuku. Siyaludinga uxhaso lwabantu ukubana besisize ngokuthi sisize abantu abasekhaya abasekuhluphekeni. Siyacela.
Emalangeni asanda kwedlula, inkosi yakwamthokazi uBulelani Lobhengula Khumalo laye usungule uhlelo lesikhwama sokukhankasela ukuthola uncedo lokudla lemali yokusiza abalambayo laba. Isikhulumi senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi isungule lolu hlelo ngemva kokuthola izikhalazo zendlala ezivela kuzalwane zeZimbabwe ekhaya eBotswana laseSouth Africa. Ukhumalo uthi konke oqoqiweyo kuzasiwa ezinduneni labo sobhuku endaweni ezihlaselwe indlala ekhaya ukuze abalambayo bayokuthatha khona. Njengoba kule mali eqoqwayo, uthi le mali izosebenza ukuthenga ukudla khona ekhaya kumbe emazweni lapho okulabe Zimbabwe abalambayo khona. Uthi kuqoqwa yonke imihlobo yosizo.
Imali kumbe ukudla ngenhlobo nje zonke, sengathi umumbu, iyama indumba, sithi amabo flower, kuyikuthi kuphiwa abantu nje badle, baphila abantu ngesikhathi lesi sokuhlupheka. Abantu abazasizwa yibantu nje bonke abaswelayo esihlalisene nabo, kusegoli, kusekhaya, umuntu olesidingo.
UMnumzana Khumalo ukhuthaza bonke abafuna ukupha usizo lokudla kumbe imali ukuthi bathintane laye lezinye inhlanganiso zomdabu kwele South Africa ezisebenzela ndawonye lenkosi uLobhengula.
Wonke umuntu bakithi phosela isikuza sisize salukazi le machokochokwe necholojo, le machokochokwe negwanda, kuza isize intandane le machokochokwe nenkaya, lakhona phe Hillbrook intandane sesibubona, kuza siza. UNkulunkulu uthi sibusisiwe siphayo kulesamukelayo, yenzani njalo.
Imbongi ubusincube uthi vele abantwana bentandane babelana unyawo lwentethe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunzima komthwakazi, asiphakameni izimbokodo. Ukukhala kwami makhelwane ngokwakho, izandla ziyagezana. Asigezaneni izimbokodo, masingahlekini silima ngoba kusasa sizazalwa emdenini wakho. Makakuhele kuwe kuhlupheka komunye. Asiphakameni izimbokodo, asivukeni sizenzeleni izimbokodo. Siyakhala isizwe sakomthwakazi, sicela izandla kuye uNkosazana uMheli.
Ezinye iziphepheli ezidlala enkampanini yeDukwi kwele Botswana zikhala ngendlala ngesikhathi lelo lizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Besithi sokudlule inyanga zingatholi ukudla okufanele zikuthole kuhulumende. Intethe lezindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana. Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka kokukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19, bekhangele ekuvuleni kwezikolo kanye lemali emele iphiwe ababalisi izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba. Singakalugqibi uhlelo lethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola yeMelika yokuncedisa uhlelo zokulwisana le-coronavirus ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lane 34 asebefunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyi kubamba ngamandla abaqatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. I-MTC Alliance ikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende yi-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi kuveza sobala ukuthi omakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.